njengoba report isanda kuphuma nje indizwana edlulileyo angikatholi mina ichance yokuthi ngizwe lo ngiyibone lokuthi ngizwe ukuthi imibono yabanye ithini ngalokho kodwa siyazi ukuthi izini incwadi kaBattorney General uba ayibhalayo watsho njalo ukuthi kazanga athole ubufakazi obuqinileyo ukuthi uTrump wasebenzisana leRussia kodwa at the same time akaphiki ukuthi babe khona kukampeni kaTrump ababe lobudlelwane labantu beRussia ngesikhathi besekampeni ngesikhathi sama-election ka-2016 okusalayo ukuthi kucace ukuthi kule cala yini elenziwayo noma kula cala elenziwayo ngalokho so sizobona iCongress isazoyibhekisisa kahle indaba yonke yona le and I'm sure ukuthi umula osazobizwa iCongress especially i-House yama-representatives ekhokhelwa ngama-Democrats azotestifya ukuthi i-report yakhe bayizwisisa the way ayibhala ngakhona noma kulokungazwisisekiyo okuthize okukhona
Singabona yini mnumzana moyo kuvumbuluka amacala amatsha phuma kugwalo osoluphumile lolo lusanda kwethulwa ngwathoni general
Oye kakhulu ngoba kulabantu abaningi aba-interviewayo ngumula esingazange sizwe ama-testimony abo ukuthi athini siyazi ukuthi okunye kwakhona njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi okuningi kucitshiwe siyazi ukuthi kungenzeka ukuthi okuningi kwakhona kube kucitshiwe ngoba besithi ba-protect amagama labo abantu or ngamacala alokhu ekusathoniswa so abafuni ukuthi abantu bakube labadini i-public opinion ezo-affecta i-outcome yalawo ma-cases kodwa kukhona okuningi okuzovela that's why ngisho ngithi bangacitsha okuningi kakhulu lakhona kulapho-ke i-Congress ezobiza khona umula ukuthi achasise ukuthi yini lokhu okucitshiweyo njalo-ke kumayelana lani